Soko isika sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-8 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali ngamadola angu US$8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Jikore nxa umtshato wabo ungacitshwa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayahlukuluzwa ngabantu abangaziwayo.
Ezimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakokhonokho bebone ngani impilo yabo isisebungozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono beke bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwa.
Khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhuluma bayakhulumisana kungela kuphikisana kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure.
Umthethwandaba wephula umthetho ngokulahla isicelo sokuba uluhlu lwabavoti i-voters roll linikezwe abalufunayo.
Sibona lokhu kuwephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukaZulu umuntu lomuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodakazi kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubona uthi ufuna ukuphiwa imali engamadola angu US$8,000 ngenyanga ngobe ngumkakhe uSimba Jikore nxa umtshato wabo ungacitshwa. Ubona ulabantwana abathathu uthi ngamunye umntwana kuzamele athole imali engamadola azinkulungwane ezifika phose ezintathu US$2,700 ngamunye. Iphephandaba le-Herald lithi emaphepheni awethulwe emthethwandaba ubona uthi balempahla abayithenga bobabili eningi kakhulu. Ucele umthethwandaba ukuthi ungaphi obe ngumkakhe abantwana kodwa avunyelwe ukubabona kabili nje kuphela ngenyanga. Ubona uthi isizathu sokwehlukana izenzo zomyeni wakhe abezenza ngaphandle komtshado kodwa kazibethanga lezi zenzo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga enhlanganiso le awakhalala umsebenzi ngeviki edluleyo ayahlukuluzwa ngabantu abangaziwayo. Amanye amatitshala awakhalala umsebenzi ngomnyaka odluleyo babanjelwe iholo labo kuyonale inyanga okubangele ukuthi abanye begcine behola imali ngaphansi kwamadola eMelika alithumi nje kuphela. Kungakhathalekile linhlanganiso isikhuthaze ababalisi ukuthi bakhalale umsebenzi ngobuningi lamuhla phambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council wokukhulumisana lohulumende ngodaba lweholo kusasa. Ngeviki edluleyo amalunga alinhlanganiso ake akhalala umsebenzi esithi kumele aholiswe inkulungwane yamadola eMelika eyodwa elamakhulu amabili lamachumi ayisithupha US$1,260. Kodwa i-ATUZ ithi ababalisi abaningi baphange babuyela emsebenzini ngemva kokwethuselwa nguhulumende. lanxa kunjalo isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo uthi ababalisi kumele bengayi emsebenzini lamuhla andubana umhlangano wakusasa uphume lesisombululo seholo abalifunayo.
Umkhankaso wethu lo siwenza online okuwenza sithumele amalinki ebulenjini. Ngokwenza njalo sithola ukuba amabalisi abaningi sebesiba labantu ababalandayo kuma inbox abo besiya bethusela. Uyazi indlela okuphilwa ngayo khathesi ntatheli ntungamile eZimbabwe lapha abantu bahleli besethusela, so bakhona sebesifakela ama-inbox besitshela ngakho khonokho besithi impilo yabo bebone ngani impilo yabo isisengozini. Ngokunjalo sebebona ukuthi kungcono bebe bebuyele esikolo ukwenzela ukuthi umuntu nxa ebadinga bathole besesikolo.
Lithi ababalisi kumele bakhalale umsebenzi ngobunengi ephambilini komhlangano we-National Joint Negotiating Council ozakwenziwa mhlaka 9. Libona bekhalala yini umsebenzi ababalisi ngobunengi njengoba lisithi abanye bakhanya sebebuyelile ngemva kokwethuselwa?
Lilanga eliqakathekileyo kuwe wonke umbalisi ngoba lusuku lokugcina simelele ukuzwa ukuthi National Joint Negotiating Council izaphuma lani. Lanxa nje sisazi singababalisi konke ukuthi ayilani lathi, kodwa-ke sikhangelele ukuthi mhlaka 1 yehluleka ukuhlala ngoba uhulumende esebonile ukuthi azala kokuncane. Ngokunjalo ukuqoqana laba balisi siba baningi, sikhangelele ukuthi kube indlela yokubamba uhulumende ngamandla ukubuya le nto ebambekayo engxoxweni le.
Uhulumende engalengezelela iholo kodwa ehluleke ukufika ku-1260 yona le elifunayo, lizimisele ukuyamukela yini?
Uhulumende kasifuna sengezelele iholo. Yena ukumbithe sengezelele iholo sokumehlule ngawukwenzile mhlaka 1. Thina kathesi sesifuna uhulumende afake lokho esikufunayo nxa sikhangele indleko zethu. Ngokunjalo nxa uhulumende engafikanga kule imali esiyifunayo, sibone ngani kabe sokuqale umbhikisho omkhulu lapho esifuna ukuthi sibone ukuthi uhulumende uvele uyasizwa thina kumbe kasizwa. Ngoba kumanje kathesi singabayanga imali engasikhiphe kuyangeni $1,260.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho, inhlanganiso yamalunga ancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD ithi isifeze injongo ezimqoka selokho yabunjwayo ezigoqela ukuxwayisa uhulumende kwezenotho lokuthi kulungiswe imithetho ephathelane lokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo. Kodwa abanye abancintisa kulesi sikhundla abagoqela mnumzana Nelson Chamisa abayisibo ngxenye ye-POLAD. Abanye bathi amalunga e-POLAD awakhethwanga ngabantu nguZulu elizweni njalo amotsha imali yelizwe ngoba inhlelo abaziqhubayo zihlawulelwa nguhulumende. Kodwa unkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le-POLAD njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party, uthi kuningi abasebe kufezile.
I-POLAD yabunjwa kule njongo eziningi esikade sizikhangelile. Kodwa okwamanje ngizafuna ukuchasisa ngezinto ezingu-3. Okwakuqala, khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election kukhetho olwadlulayo bahlezi ndawonye bayakhuluma bayakhulumisana kungela kuphikisana kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure ukuthi kubonakale elizweni lapho ukuthi siyakhakasana sincintisane kukhetho. Kodwa nxa ukhetho soluphelile, siyahlala phansi sibonisane ukuthi ilizwe lethu lingahamba njani phambili. okwenqubela phambili abathi development ngesikhiwa. Okwesibili, sabumba iPollard sifuna lokuthanda lokufisa uku-advisor i-government in different areas, ikakhulu kwezomnotho. Endi khona lokho sakwenza kuhle sibili ngoba sahamba sisebenza lama committees awe achiene hang 6 I committee yethu economic committee yayenza imihlangano emikhulu eminingi sicebisa uhulumende mayelana nezomnotho. Okwesithathu okuqakathekile esiphume lakho ikuthi sangena sisithi kumele siyodiscussa, kumele siyokhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Hayi la kanye ama-discussions abakhona saphuma le 16 points document yethu eyama-electoral reforms. Asikho thina ukuthi singabantu abaphongu ukumemeza ukuthi sifuna ama-reforms. Sahle sawafaka, sawabhala ephepheni ukuthi ama-reforms esiwakhangeleleyo ngawaphi. Ayi-16 kodwa kwamanje ngifuna ukukhuluma ngeyodwa ukuthi thina vele sibona ngazathi ukuthi kusilungele elizweni lethu. Sifisa ukuthi i-electoral system ichinche from i-hybrid esilayo kathesi siyenze straight proportional representation throughout. So yizo izinto ezingu-3 esazenzayo sikuPollard. Siyasuthiseka ngomsebenzi wethu esiwenzileyo and asila kuthandabuza.
Liyasuthiseka yini ngendlela amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngayo? Sesikhangela ugwalo lwe-delimitation kanye lolwe voters roll. Siyasizwe amanye amabandla aphikisayo ekhonona.
Siyajoyina laba abakhulumayo ukuthi amalungiselelo akhona kacacanga njalo akulungiswanga ngendlela ekade siyikhangelele. Indaba ye-voters roll ukuthi vele akukhanyi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Okwe-delimitation lakho sakucubungula, sakukhangela, sabona ukuthi kule zinto eziningi esikhonona ngazo. So hayi sindawonye labanye ekuboneni ukuthi amalungiselelo wethu angani akagago straight.
Hello ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, ilunga le Pollard njalo engumkhokheli webandla le People's Democratic Party. Lokhe sikudaba lwezokhetho, isinqumo somthethwandaba we-High Court sokuthi akudingeki ukuthi abe-commission eqondisa ezokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission baveze ugwalo lwabalelungelo lokuvotwa i-electronic voters roll kubikwa kusephule isisekelo sombuso welizwe. Okunengi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ummeli weHarare North edalele ePhalamende uMnumzana Rusty Makam webandla eliphikisayo ele-TCCC ukhwenze isicelo emthethwandaba waphezulu owe-High Court nyakenye efuna luvezwe njalo lufinyelelwe nguzulu wonke ugwalo lwabalelungelo lokuvota olwebulenjini olwe-electronic voters roll. Elinye lamagqwetha kaMnumzana Makam uMnumzana Denford Halimani ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba we-High Court ngalolu daba.
Regardless of the outcome of the case, still need the voters roll. I think the people of Zimbabwe
so as 145 kusukela esukwini olwacelwa ngale voters roll le kodwa lokho engakavezwa sisayidinga ngoba sisiya kukhetho. Ngakho ke ngicabanga ukuthi lolu daba olusakhona lapho sisadinga khona ukuthi abe ZEC basitholise leyo voters roll.
The voters roll, we don't think that ZEC has good reasons to withhold the voters roll after this state.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezokhetho ku-TCCC uNkosazana Ellen Shiriede uthi kuyadanisa okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Njengebandla le-TCCC sikhathazeke kakhulu ngesinqumo esikhitshwe yi-High Court ukuthi ubaba u-Honorable Rusty Makam labantu jikelele akumelanga bephiwe i-voters roll. Sibona lokhu kuwephula umthetho wethu owaseZimbabwe ngoba umthetho uyakufaka mgceke ukuthi i-voters roll lugwalo lukazulu, umuntu lomuntu oyabe ebhadale indleko ezifunakalayo kumele aphiwe ugwalo lolu. Njalo i-voters roll iyasi ngathi sifundisa thina njengamabandla kumbe abantu jikelele ukuthi sisuzisise ukuthi ugwalo lonalolu olusetshenzisiweyo lugwalo olureflektha lokho okukhona ebantwini sikhangele ukuthi umuntu lomuntu ku-voters roll ukhona endaweni sibili lapha akumele ebe khona.
Umnumzana Efi Dlelancube oyingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu upha umbono wakhe laye kulolu daba.
I-voters roll iqakatheke kakhulu uma kusizwa okhethweni ngokuba iyiyo indlela eqakathekileyo yokubona ukuthi kambe labo abazavota ngabantu ababhalise ngendlela efaneleyo kakho omunye yini ose oku-voters roll ongafanelanga bekhona. Ngakho ke laba belusa ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo bayayidinga leyo nto, bayadinga ukubona ngendlela elule yalezi insuku esebenzisa imitshini ukuthi babone ukuthi kakula muntu oku-voters roll ongafanelanga, kanti ke njalo akekho kade ku-voters roll osekhithiwe. Bangavinjelwa lokho abantu kakubi lula ukwelusa ukhetho ubone ukuthi lu-free and fair. Ngaleyo ndlela ke kuzaba lula ukuthi laba bafuna ukudlelezela badlelezele.
Imizamo yokuthola imibono yeZANU-PF ngalesi sinqumo somthethwandaba we-High Court yehlule, kodwa abezeki bavika ngokuthi lungethulelwa umuntu wonke lolugwalo ebulenjini lulakho ukusetshenziswa ukuphazamisa ezomvikela welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be internet elesite leludaba lokuthi omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Robert Chapman uyadingakala ngamapholisa elemelika ngoba ubengabhadali owayengumkakhe imali ye maintenance eyabantu bakhe. UChapman wazalelwa edolobheni leChinoyi kodwa wakhulela ngapha kwelemelika. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilo daba lokuthi indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sigqokoqela Mphoko usecele umthethwandaba we-High Court kobulawayo ukuthi ulahlele khatshana icala lakhe lokudlwengula umzukulu owayele minyaka elithumi lantathu 13. Umphoko uthi ubufakazi obethulwa emthethwandaba abulamkanjo. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi Studio 7 basakazi bethu, siyabonga nje indaba esinika zona usuku nosuku. Abantu bakithi bantu abaqaphele kakhulukazi abasemakhaya ngoba ibona abantu abarojwayo futhi iningi labo mhlawumbe abakaphumile ngaphandle babone ukuthi kunjani. Bakithi laphana eZimbabwe kunzima kakhulu ukuthi ungabe usakhohliswa umuntu okhuluma ukuthi votela iZANU-PF. Lo muntu othi votela iZANU-PF uyakuzonda akakuthandi ende lowo muntu ofuna ukumqaphela ukuthi uyinyamazana bani. Isilwane esikhulu ukuthi ngelinye ilanga sokujikela sikudle ngoba lo muntu uma uvotela iZANU-PF uncedisa yena, wena awutholi lutho. Bantu bakithi into ofanele beyazi abantu ukuthi le nto enomnankaka waphakathi bakithi ayinalutho, ayinamvuzo kuwo, wena uyaluza. Ngoba kumanje abantu bayahlupheka, abantu bagcwele ngaphandle kuba igovernment erula kahle ilizwe mhlawumbe. Ngabe manje abantu bonke basekhaya amabhizinisi ngabe ayaqhubeka noma business bani makungena abantu ekhaya, alikho ibhizinisi lingakuhambela kahle. So abantu amabavula amehlo, asivoteleni bakithi iparty esibona ukuthi inamandla njengamanje. Siyayithanda MRP iparty yakithi, kodwa njengamanje angeke silunge ukuthi singawina. Thina sifuna i-vote for change bakithi, sishintsheni. Le government sesihlukumeze kakhulu, siyahlupheka ngenxa yabomnankagwa nalaba ochuma nabogawule nabo obhethi mpofu, labo bantu abantu angibe size ngalutho. zethu bona bayaphila abaphila kamnandi ngoba bayazi thina ke singadliwe ingane zethu zofunda kuphi ngoba liyabona ukuthi yakukudeka makwenzeki izani PF yawina futhi esizazohlupheka abantu bakithi yazi kuzoba kuhlungu kakhulu hayi angibonge ngiyabonga amen
njani studio 7 ngithi ngiphosele lami noma nje zingavalwa valo ezami ngithi ngiphomba ukuphosela mhlawumbe ngelinye ilanga enye izavalwa hayi lo muntu okhulumayo ngenkayi komabhadi esigabeni igama ngeke ngisho kodwa ngizama nje ukutshela abantu bakithi kwamthwakazi bonke ukuthi zani ma ifike iliphuma umbobole iliphi inhlanyelo iliphi rice thathani lingayali vele ukudla kuyaliwa kuyazila liyaxotsha izulu thathani lidle isisisi ma ibuya ilithatha ngezimota zayithambani lerejista ngenani ezimoteni lerejista vele lingababonisi lokuthi alihambi labo hambani nje lerejista lisizakale libe nezinto ezithola ezifaneleyo mhla okhetho sifake i-MRP siyabonga abantu bakithi laba abantu bakithi elibabonayo bebangumsindo laba be-DSCC hayi iningi labo yilaba abaholayo and then laba abanye yilaba abachiyabezaliswe amagugurawuni so vele lingabanaki bonke laba abantu
mthokazi omuhle sibingelele lapho kuqala asambeni sovota bakithi sifike isikhathi asambeni siyobhalisa ukuvota kumaparlamente MRP kumaparlamente ambondi kulo muntu wabe lokhu esavotela izanu p f kathesi emathebhelelenti ngoba ambondi kulo muntu ongaliboniyo uhlupho lwezanu p f emathebhelelenti kunaka nomuntu osavotela lephathi yezanu p f umuntu osebenzele isiso sa
option bangana wamina option niwewezela mwina ba studio 7 pila nomu tiri wamunga enda waku tinzira timhaka ta tiko ra hina ra Zimbabwe ni khensa swinene na mahungu amunga tinyika nsiku hinkwawo mina ni munhu wa ku huma eZimbabwe ni kwala eChiredzi hikona kwala ni huma koho ni lava ku nzwela vanhu va Chiredzi hinkwavo kuti ya makweru hi nkalo lowu a hi wu tekeni nkalo lowu hi teketera murhangeri va hina murhangeri wa pato ra ku kaneta eZimbabwe kumbe murhangeri wa pato lerikulu la Zimbabwe murhangeri hi Nelson Chamisa a hi muhlamuleni ave president wa tiko ra hina a hi mu seketereni kumbe ku seketera ku sungula ka tikhanselara to member ta parliament kumbe na murhangeri va tiko riya ra Zimbabwe hi lero risarudzo ya hina ile ku vuyeni kumbe hi ta vuya kumbe hi August kumbe hi July a hi fambeni na vana va hina hi no hlamula Nelson Chamisa kuti ave murhangeri va tiko ra Zimbabwe ni khensa swinene vanhu va makweru hina na va vana va hina a hi fambeni hi ye mahlweni hi no hlapota kumbe hi no hlamula Nelson Chamisa ni khensile swinene
studio 7 ngiyavingelela ninjani lonke vasakazi hayi thina siyaphila ngisilo hlupho lapha manetsholotsho kulo mantshi lowo kuthiwa ngu-Victor Mpofu hayi lo mantshi lowo kayenzi kahle la usecreate ubugebengu obuningi kakhulu ngoba abantu ma bewona uyabadizisa so akusaphileke etsholotsho lapho ngoba abantu bayamosha bayaganga bayatshontsha nje yonke into embi usingcolile ngaye ngoba uyafumbathisa uthatha izimali ebantwini abantu bayagwazana bajontsha imfuyo babefika kuye uyadiza kababotshwa so besicela ukuthi igovernment ikingenele kulolu daba kulungiswe ngoba hayi lo muntu kayenze kahle siyacela mpela ngomoya wesonto
ukumede enkayo okhulumayo salibonani balandeli labasakazi bakastudio 7 yeze nginokudana okukhulu okudlula igama elithi ukudana ngendlela nje uyazi izanu esiphilisa ngakhona bethi namanga nokuthi ngabe phela bayabona amaphutha bengabantu abalibonayo iphutha bevuma iphutha kulula ukuxoleleka umuntu onjalo manje bona baqhubeka kumbe abakuboni kumbe sabangenwa ngamanga kumbe ufuna ukuvotelwa ngempela bezathi abantu bona banabantu ababalandelayo abantu basezimbabwe iningi lilandela bona ngoba
bona benza izinto ezifunwa ngabantu. Yini into efunwa ngabantu abayenzile? Imigwaqo siyayifuna abayilungisanga. Amanensi siyawadinga ezibhedlela ukuthi ahole awekho. Izibhedlela akunamithi. Sithenga size sithenge thina idrip nje nxa ugulelwa ngumuntu wakho uhambe uyethenga idrip. Ezibhedlela siyabhadala. Amatitsha wethu ayiwafundisa iy'ngane zethu awabhadalwa. Yini kahle kahle abathi bayenzela abantu? Imisebenzi, job creation, sigcwele amazwe manje. Khuluma ngiyinje ngibhace kwele South Africa. Ngoba akula lutho engizaluhlalela. Ngizahlalelani khona lapha ekhaya. Akula lutho, akula yona into ozothi uzayihlalela yini. Umuntu bese uyamuzwa ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo.
Lingani, lingani Studio 7, basakazi kwe-Studio 7 linjani? Ngilame okhulumayo. Asakazi, mina ngilambona omkhulu kakhulu engawukuchaza vele. Okuningi angilakho. Kodwa sicela ama voice note alokudlala phakathi. Lingawadlali please. Umuntu athatha a minute yonke, 2 minutes yonke lokho ekukhuluma into engazwakaliyo. Eyale akhuluma ngantuleko sengutsheni lebhabhalazi. Akusindawo yokudlalela le. Hayi ngiyaxolisa sibi. Hayi abantu bayekela ukudlalela emsakazweni. Thina kabe sifuna ukuzwa imbono ezosinika imfundiso lathi ukuthi zifunde ezinye izinto. Hayi ukudlala. Kulomunye ubaba engeke ngiqambe la ngegama. Sekukhuluma sezikhohla la igama lakhe. Usesithi ungumoyo ungikhumayo kasazazi ukuthi ungubani. Hey yaxolisa vele la ngokumqamba futhi. Hey uyadlala lokudlala ngantuleko sengubeni. Hayi baba sohloni phekancane lawe lapho khona. Hayi siyaxolisa sibi. Mawufuna ukudlala hayi thatha ingane zakho udlala zophande ushintshe emsakazweni.
Lawo ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izizalwane zemelika ezine ebezithunjwe kwamakhelwane kwele Mexico ngolwesihlanu zatholakala izolo kodwa ezimbili sezidutshulwe zafa. Abane laba babikwa bebephelekezele omunye wabo obesiyadinga ukwelatshwa kwele Mexico bevela esigabeni seSouth Carolina baze bathunjwa ngamadoda abehlome ngemibhobho. Kucatshangelwa ukuthi izizalwane zelemelika lezi bezithunjwe ngabathengisa izidakamizwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa waJapi Pango Dube.
Isigameko sokuthunjwa kwabantu baseMelika abane kube yinto ehlasimulisa umzimba kakhulu nxa sikhangela isenzo sakhona ngendlela okwenzeke ngakhona. Ikakhulukazi sizwela usizi kakhulu abomdeni lalabo abanye abagcine betshonile kulesi senzo basasemtholampilo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi kakhulukazi indawo leyi edorobho leli eseduze leboda yeMelika leMexico kodwa phakathi yelizwe laseMexico ekuthiwa yiMatamoros. Indawo evame kakhulu ukuba lezigemegeme eziningi kakhulu ezokubulawa lokuthunjwa kwabantu ikakhulukazi kuhlanganyela izinto eziyabe zingathi zilama drug dealers khonapho phakathi ngoba sazi ukuthi kakhulu ilizwe laseMexico lilizwe eligcwele abantu eligcwele ama-gangsters kakhulu abashushumbisa izinto zezidakamizwa kakhulu okwenza ukuthi kube yindawo eba lodlame olusezingeni eliphezulu kakhulu.
Ngokubona kwakho singafika yini isikhathi esokuthi abadabuka kwele Melika nxa besiya kwamanye amazwe bebe lodubo olufanayo?
Engivame ukuthi ngikutsho babugandi ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ama foreign policies asetshenziswa yiMelika esebenzisana lamanye amazwe ukuthi nxa besenza izinto zabo fanele ukuthi bacabangele ama citizens abo ngoba izinto abazenzayo noma ngithi ama decisions abawathathayo against abanye amazwe kuyaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi nxa abanye abantu bengahamba bayevakatshela kwamanye amazwe basuke ngama victims kungenxa yezinye izinto ezenziwa nguhulumende noma ngithi kungenxa yama decisions athathwa nguhulumende kodwa asigcine sesenza ukuthi abantu abaningi babe sengozini. Ikakhulu nxa sikhangela izinto ezenzakalayo emazweni afana labo Iraq labo Afghanistan ngamazwe yiwo kakhulu esithi nxa sikhangela sibona ukuthi abantu baseMelika nxa bengahamba baye kulawo mazwe lapho bangathola khona ubungozi. Kodwa ke elizweni laseMexico besazi ukuthi khona kukhona okungabonakali ngasolinye kodwa kakhulu into ekhona elizweni laseMexico
lokho ukuthi abantu baseMelika fanele bazifundise ukuthi bengavami kakhulu ukuthi bahambe bayivulela nilizwe njengoba sazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kwesikhathi osebengakubona njengomunye umuntu oyirival yabo bengama drug dealers noma bengama warlords begcine ekugcineni ugcine usubulawa ukuthi bakufanise lo munye umuntu bese siyakunazelela sokudlula isikhathi ukuthi lapha sibenze iphutha babulela umuntu ongayisuwe kodwa ke yikho kakhulu okwenzakalayo kakhulu phakathi kwelizwe leMelika sisiya elizweni laseMexico kakhulu akuvamanga ukuthi kube kuyisenzo sokuthi ngenxa yokuthi iMelika iba isebenzisa kumthetho kodwa kuvame ukuthi kube lohlupho lwama drug dealers kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Tifa wajabi Bangodube olandela izombusazwe weMelika esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Abangezwanga indaba zethu le nelisa ukuzizwa ebulenjini ku www.voandebele.com.